So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 5 kumfumfu 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Unkosikazi Grace Mgabe usekweze amaphepha emthethwandaba we High Court ephikisa isinqumo sokuthi amathambo omkakhe agejwe ayengcwatshwa eNational Heroes Acre. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lweWorld Teachers Day ababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukucitsha kwenkundla zokuxhumana ezivalisa iFacebook, iWhatsApp kanye leInstagram izolo kuthiye izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe zingasenelisi ukukhulumisana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Grace Mgabe izolo ukweze amaphepha emthethwandaba we High Court ephikisa isinqumo senkantolo kamantshi esokuthi amathambo omkakhe umnumzana Robert Mgabe kumele agejwe ayengcwatshwa emathuneni amaqhawe awe National Heroes Acre eHarare. Unkosikazi Mgabe uthethe inyathelo leli kulandela ukwehluleka kwabantwabakhe ukuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba kamantshi. Umgabe wala ukungcwatshwa eHeroes Acre wakhetha ukubekwa emzini wakhe kuzwimba. Kodwa induna yakulumango yakweza isicelo enkantolo kamantshi isithi kumele amathambo akhe agejwe ayengcwatshwa kutsha eHeroes Acre ngoba ukubekwa kwakhe emzini wakhe kwenziwa ngaphandle komthetho. Le yinto eyasekelwa inkantolo kamantshi. Kodwa kusicelo sakhe High Court izolo uGrace Mgabe uthe lokho kumele kuvinjwe umgabe ekelwe lele lapho angcwatshwe khona emzini wakhe. Ukhona nenjalo ngokuthi umdeni wakhe uhlukumezekile kakhulu ngalolu daba. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwababalisi olweWorld Teachers Day ngesikhathi ababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso zababalisi ezigoqela iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, iZimbabwe Teachers Association kanye leAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zithi i-$130 eholwa ngababalisi kanye nelilutho. Ngokunjalo zithi ababalisi kumele baholiswe i-$520 ababeyihola ngo-2018. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yentathelizindaba e-International Consortium of Investigative Journalists phansi kwesihloko esithi Pandora Papers luveza ukuthi isiphathamandla ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ungomunye wabantu abavula amabhuku amabhanga phetsheya ngenjongo yokufihla inotho yakhe. Lokhu kuvezwe inkundla yeZim Live izolo kulandela ukwethulwa kwempumela yophenyo lolu lona oluchayiso bala ababusi kanye labake baba ngababusi abedlula amachumi amathathu abafana lomongameli uHuru Kenyatta wakwele Kenya ababikwa befihle inoto yabo phetsheya. Inkundla yeHawks layo ibika ukuthi usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Bill Rothenberg laye uqanjiwe kulolu phenyo. Umsakazo weStudio 7 kawenelisanga ukukhuluma lababili laba.
Yebo 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 mthoka komuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus esikolweni. Sixoxa njalo ngosuku lwe-World Teachers Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-5 Mfumfu ngenjongo yokuqakathekisa umsebenzi yababalisi. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo, lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Ukucitsha kwenkundla zokuxhumana ezibalisa iFacebook, iWhatsApp kanye leInstagram izolo kuthiye izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe zingasenelisi ukukhulumisana. Inkundla zontathu zisebenza ziphansi kwenkampani yeFacebook yona elawulwa inkisela yaseMelika uMark Zuckerberg. Inkampani le yethule umbiko ixolisa njalo ithembisa ukuthi izalulungisisa lolu daba lanxa ingatshongo ukuthi imbangela kuyini. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane umnumzana Tifa Dube.
Udaba lolu babunkomo ludaba olutshiye abantu abaningi bekhathazekile kakhulu, ngoba njengoba sisazi ukuthi iWhatsApp ikakhulukazi iWhatsApp bekuyindlela eyenza ukuthi impilo belula kakhulu ukuthi abantu abaxhumane njalo ngendlela engelandleko eningi kakhulu, ngoba sazi ukuthi abanye bebesenelisa ukufaka amadata kwese sithi ekufakeni kwakho amadata khona phana umuntu ayenelisa ukuthi mhlawumbe iye phela inyanga lokwesebenzisa amadata amalutshwana bekungafani lokuthi umuntu atifake nje imali efonini ebese tshaya ucingo direct esikwaziyo ukuthi kuba le ndleko enkulu kakhulu. Ingakho abantu lakathesi basasele confusion enkulu kakhulu, kodwa ke into eza kuyilungiswe abantu abangakhathazeki kakhulu ukuze abuya kulungiswe, njengoba sisazi ukuthi izinto zonke lezi izinto esiphila kizo ezisebenza ngaphansi technology. Kuba lama links ezinto eziningi kakhulu okungaka ukuthi nxa ungaphazamiseka nje noma i-software eyodwa noma ngabe udinga ama-updates noma into ezinjalo kusuke kube sekusiba lomthelela kwezinye izinto. Kodwa ke hayi, ngendlela ebesiloko sixhumana labo kutshengisa khona ukuthi yonke into iza kuyiphindiphindela kodwa ngemva kosuku olulodwa noma isuku ezimbili.
Ukucitsha kwenkundla lezi kuza ngesikhathi iFacebook iseteswa icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kuza njalo ngesikhathi omunye owake wasebenzela linkampani ekhangelelwe ukupha ubufakazi edalele eParliamente eleCongress namuhla. Kambe ukucitsha lokho singathi kulokwenza lokwenzakalayo lokhu yini, kumbe kube liphutha nje lokho esingathi technical fault?
Nxa sithi ukuxhumana labo bona abaphetheyo lezinkundla bona bathi udaba lolo lwenze ukuthi kungabi lokuxhumana namhlanje, noma sithi ama-social media abo lawa angasebenzi namhlanje bona bathi i-technical issue. Kodwa ke besukuhluza ngazo lezo ndlela siye saba lembuzo labo njalo ukuthi sizama ukuthi sizwisise, ngoba sekukaningi kakhulu abantu bekhalaza kakhulu ukuthi indlela abaphathwa ngayo noma indlela sekusenzakala ngakhona lapha ikakhulukazi ku-Facebook kakhulu kakhulu yengathi yeyadala umsindo omkhulu kakhulu ezintweni eziningi ebekade kubandakanyeka iFacebook ukuthi ilomthelela omkhulu kuloko yikho baze bacina beyidonsela edale ukuthi ayize izonika ubufakazi ngezinto ezikhulunywa mayelana ngendlela abaphatha ngayo imisebenzi yabo kodwa ke ngibona ngathi okunye sokungathi sokungathi sike kwaqondana osekuthiye abanye abantu abaningi kakhulu becabanga ukuthi kungabe kuwukuthi kulomthelela ukuthi mhlambe bafuna ukuthi baqale bayeqeda kuqala noma mhlambe zikhona ezinye izinto abazibonayo ukuthi zingabe zikhona lapha kuFacebook mhlambe abasazama ukuthi bazikliye ukwenzela ukuthi inqabe siyafika lelo langa babe kuwukuthi umlando wabo bayenelisa ukuthi badefende umthwalo lwabo abayithisayo ukuthi bayenelisa ukuthi bazwisise kahle ukuthi okunye ukuthi bengakubeka kanjani kodwa mhlambe baye babona ukuthi inqabe ngahamba bayedale kukanti ilokhu ivulekile kwesinye isikhathi sekungenza ukuthi icala labo lifike libe nemibuzo eminingi kakhulu.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Inkundla zontathu bese ziqalisile ukusebenza kwezinye indawo namuhla ekuseni. Ivandla eliphikisayo ele Democratic Union of Masses lithi lanxa seliqalisile ukulungiselela ukhetho luka 2023 alikaphumile sinqumo esokuthi lizancintisana kukhetho lokudinga umongameli. Sixoxele umkhokheli waleli bandla umnumzana Khulekani Ndlovu.
Njengomholi webandla bengisabhizi lapha eGauteng lapha ngisadinga nje izeneliso ukuthi nxa sasekhaya senelise ukufinyelela endaweni eziningi zokuthi sibe lama-structures nje endaweni zakithi esindebeleni ngoba sifuna ukungena kukhetho vele siyilungiselele umkhungela muntu othanda kuzwa ukuthi kati yini. So kwamanje vele hhayi le nhlezana nje labantu enginalo lapho egodla sibizi sidinga imali ukuthi sithenge lokhu esikuthengayo ufana nje lama-t-shirt lama-banners and the like. Hayi sebizi impela dunga zimbizi njalo uyabona nxa usenza umsebenzi owuthandayo kumnandi kabi ngoba vele awuthoki lutho ufana nje lakho napho nje uma usenza umsebenzi wakho wokusakaza you feel great because you are doing what you want. So yikho yinto engiyenzayo. Politics is in my blood. Sebizi impela
Eliza ncintisa kuzo zonke izikhundla yini okugoqela esikamongameli ezamakhansila kanye lezamalunga eParliament.
Ekhethweni sizongena mpela nyawo zonke ngoba vele yinto esilindeleyo sibencintisa endaweni zonke but okukamongameli sisakudingida lokho asikaphumi nesixazululo ukuthi singene ekhethweni kamongameli kodwa kuma-councillors tunga noma kuma-MPs abameli iparlamente hhayi sizangena mpela indawo zonke nje zangena mpela kodwa njalo nje vele sisacabanga ukuthi singene umhlubulo wonke kumbe singene emhlubulweni noma odewelene ngoba vele thina vele siyiphathi yesindebeleni so kuyokudingekayo kuyokwenzakalayo asinda kakhulu ngoba sifuna ukunikeza abantu bakithi amandla bezizwe ukuthi babane banamandla okwenza noma yini abayifunayo tungazokuthela ukuthi emhlabeni esiphila kuwo lapha nxa ungazinikeza amandla okuphila noma okwenza noma yini awusoze ulunge uyahlala njengomuntu nje ocicindezelweyo yingakho yisithi hayi sifuna ukunikeza abantu bakithi ithuba lokuthi bamele umhlaba wabo bamele umhlabathi wabo.
Izimi njani inhlelo zenu?
Inhlelo esilazo eNkomo izokuthi sibe lama structures aqinileyo ekhaya sikwazi lati ukukhankasa sibe labantu abazosimela kuma constituencies ingakho nje sidinga nje izeneliso zemali ukuthi sikhone impela ukukhankasa impela ngoba khona osokufunayo ukuthi kwenzeke njalo into zenzeka nxa wena vele umuntu uzenza azaziwe izodwa nje nothing comes dunga epletini even ipapa papa ulipeka iswala usipekai asizi nchi kulo msebezu kuti kubele papa ili liwai iswala siliwai so ukuze kubele nguveko kubele nguveko la pambili kuti abantu kubele basebenze sibele ma structures tinga abantu abazosimela lati nje siwa chase lapa la lapana haba wefunu kukasu hindi sila yu manje enteli nizetu vengi kuluma nje manje do mama umuma kupe uweze kila baku ulawe lapa wezi kuluma nje ku WhatsApp kuna pengiti mina esi na ama meeting wazo wawenza njalo wazo sivisa so vengiti kumele mpela wako kele abantu bonke ama party onke au kubulayo kume mapati wongu matepeleli unga vinge EMDC numeza nupefu kupele so vengi mtuwaisa kuti ngoba kutulakalu kuti EMDC leza nupefu kupele iso nje ipati isa sakalayo Zimbabwe kantiki wakunjalo kufadili wabiza abantu bonke wapakeke enchele nizako leze kilezi izo kufuota numa kufundisa abantu kutu kufuota njaya numa kukunine sofata sofata
Umnumzana Kulegani Ndlovu ngumkhokheli webandla le Democratic Union of Masses sixoxela eGwele South Africa Selikubonile na ukusemaphephandabeni Iphephandaba le-Chronicle lithi umsekeli kamongameli njalo engumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uzavula ngokusemthethweni isibhedlela sekwekwe infectious diseases namuhla inkundla yesayithi yona ithi izakhamizi zeChabalala zifuna umgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube achiye umsebenzi Sokuyisikhathi sembiko yenu
Siyabonga abalandeli be-Studio 7 kakhulu kuwo wonke abasifakazelayo emsakazweni sibabonga kakhulu ukuthi umsebenzi wabo bawuqhuba kude ku-Studio 7 mina ngisesabeni segwanda ngapha esabeni segwanda lapha ekhlophe esilalo ikakhulu siqondane ne-COVID-19 lapha sike esibhedlela lapha sibonakala kula muntu siloko silindile ukuthi khona umuntu uyabuya sokulesikhathi eside sizaze sibulawa i-COVID-19 bakhuthaza ukuthi sehlatshwa ama-injections kodwa esibhedlela kulalutho akula mithi esibhedlela nenkiso lapha kuloko kuthiwa kula muthi manje kuze kube nini emashaba hospital esemashaba egwanda ngapha yiko akula muthi esiwuthola so sicela ukuthi uhulumente akhuthaze kakhulu ukuthi umuthi ubuye abantu sihlatshwe
salibonani lonke basakazi bakastudio 7 ngiyalibingelela ngithanda ukuthi ngilazise ukuthi umsebenzi lo uqhubayo omkhulu kakhulu njalo ulamulela isizwe ngiyakubonga lokho asisebenzeni sithembelina lamanye izibhebhu asekunzima ukuthi siwabale ngoba angelaqiniso eledlula okuphuma ku-Studio 7 ngiletha lokhu kumphakathi weZimbabwe mayelana ngamaphathi ezila khona eZimbabwe ngixwayisa uzulu wonke weZimbabwe ukuthi ukuze sihlale kuhle yikuba sizinanzelele ukuthi khona sisuka ngaphi kulamaphathi lavumbo lukakhathesi abengekho izolo lawo maphathi asebuya sephephe induku ekaJoshua Nkomo engamanga ngithanda ukuthi ngibazise bonke ukuthi khona umsebenzi lowo wokuhluthunela izanu phephu umbuso umkhulu kakhulu ayisiyonto encane so lokhu abakwenzayo mina njengami ngibabona njengabantu abasetshenziswa izanu phephu indaba le ukuthi ngithi inkulu ukuthi yethula yena uJoshua Nkomo umdala wethu sonke nesasimthembile kodwa akazange aphuthe ngento yona leyo okuyikho yikuthi khona amabandla lawa cela ukuthi ami abantu sebehlakani phila ayiseyiziwula nanzelelani ngani bafowethu iningi lonke lamaphathi lawa afonywayo achothoza uChamisa kanti kuyini bechothoza uChamisa sebeboneni kuChamisa kungani bengakhulumi ngenhlelo zabo bamyekelelayo kodwa ke bona baya ke bezwe yini abalandeli bakaChamisa kumbe yena uChamisa ekhuluma ngabo lokho kithi kuvele kusobala ukuthi kona bathuye izanu PF ukuthi basebenzele izanu PF uze uChamisa ngohlozi lwakho olukhona angayenelisi ukuthi awine ukhetho yebo kulezi wula siyakwazi ukuthi kulezi wula ezithi nxa kukhulunywa khona ukukhulunywa zikulalela labo bakhulumela zona izula zona lezi ukuthi kodwa laba abakhaliphileyo bakubona mhlophe ukuthi khona akulalutho i-disturbance lenje le ekhona vele kabayindawo yona i-MRP leyi ethi nxa ikhuluma ikhulume ngokuchothoza ivele yona isuka ngaphi siyakwazi umqondisi wonabo ukuthi bona bavele ngaphi lokuthi basetshenziswa ngobani siyakwazi.
Yes, sibonge ku Studio 7. Sibonge, ngibonge ukungena ku Studio 7. Cela ukuphawula kancane lapha, cela ukuphawula kancane ngendaba yeZimbabwe laphana. Kuzano PF kahle kahle ngayi Zano PF. Siyacela abantu benhlangano yeZano PF, siyacela. Leyo inhlangano yenu, ngeyenu akulomunye umuntu ozolithathela yona. Kodwa into esicelayo ukuthi cela lihlukanise iZano PF legovernment. iZano PF inhlangano iparty, so ingazenzi ugovernment yona, usiyo government. Yona ikhetha umuntu ozoyama kugovernment, ozoyayimela kugovernment. So igovernment ngeyonke umuntu, ngeyakhe wonke umuntu. Njengathi singamaNdebele lathi sin part of yayo igovernment yeZimbabwe. So siyacela ukuthi lingasibandlululi njalo iZano PF ingasebenzisi ubandlululo ukuphatha leliya lizwe ngokuthi ingasafuni ukuphuma embusweni. Yabona, asiyacela noma bebusa kodwa busani kahle phela abanye abantu, libe kwazi ukuthi lathi singabantwana inzalo yeZimbabwe, inzalo yakhona lapho elikhona lapho elibusa khona. So siyacela ukuthi lihlukanise ubaba uMnanga Gwamaye sei president, akusiyo president yeZano PF kuphela, ipresident futhi akusizi president yamantu besishoneni kuphela, ipresident yeZimbabwe yonke, amaNdebele ngamaNambia ngabamaSuthu ngabonke abantu ngamakhalanga. So kumele siphathana nini 50-50, hayi ukuthi lisibandlulule engathi thina emathebheleland asibo bantu, sizinyamazane ezisegame park. Siyacela lisinakekele lathi, asihloniphana nini abanye labanye basebenze lapha abazalelwe khona. Sibonge, ngibonge ngumlilo lapha eGoli.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi abahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo babulale amasotsha kweleBurkina Faso alitshumilane izolo. Umsakazo munye uthi njalo izisebenzi zomanyano weUnited Nations eziyisikhombisa ezixotshwe kwele-Ethiopia ngurhulumente sezisukile kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo usole ibandla eliphikisayo elama-Republicans ngokwala ukuvumela uhulumende ukuqhubeka eboleka imali ukuze nelise ukuqhuba inhlelo zakhe okuthiwa yikwenyusa i-debt ceiling ngesiNgisi. uBiden uthe okwenziwa ngamaRepublicans lokhu kufaka iMelika esimeni esibi lapho eza kwehluleka khona okwakuqala embalini yelizwe ukuhlawula izikwelete zayo ezingena kumadola angamatrillion lamatrillion. Uhulumende ulakho ukuvala izisebenzi zakhe zitshelwe ukuthi zingabuyi emsebenzini ngoba esephelelwe imali kungafika umhlaka 18 walinyanga amaRepublicans eloke esala. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
UBiden I think kubalulekile ukuthi atshengise amandla engingathi i-strength ngoba yena imandate yakhe eyokubusa uyithole ebantwini ngokhetho luka-2020. Into azenzayo zonke ama-bills azama ukuwaphusha ku-Congress nama-bills asupportwa iningi kakhulu labantu abangama-Democrats abayibona abamvotelayo. Ama-Republicans adlala i-politics la ma becomplaina nge-debt limit. Ngoba i-debt limit ibona abayikhuphulayo ngesikhathi sika-Trump, u-Trump engu-president. I-debt limit ilapho ekhona khona manje ngendaba yabo ama-Republicans. Bavotela ama-tax cuts ayenziwa ngu-Donald Trump. Asupporta osomabhizinisi ukuthi bangabhadali i-fair share yabo eyama-taxes. So khona manje uBiden ngoba yena usebusa ufuna ukufaka imithetho esupporta abasebenzi nalaba esingathi ngama-poor communities. Ama-Republican yiwona asephakama ecomplaina nge-debt limit into abangazange bayenze ngesikhathi bekhuthehlisa ama-taxes for ama-companies a-rich already.
AmaRepublicans ubona isala kokuphela na ukuvumela uhulumende ukuthi aboleke imali okungabangela ilizwe leMelika ukuthi lehluleke ukubhadala isikwelete zalo.
Ekugcineni bazovuma ama-Republican. I think la it's a matter of ukuthi ngubani ozoxwayiza amaqala phakathi kwama-Republican nama-Democrats. Ayazi ama-Republican, angiboni ukuthi ukhona umuntu olesifiso sokuthi uhulumende avalwe angafunctioni ngoba that means ukuthi ama-government workers asozahole, amabutho asozahole, and kulama-repercussions, ama-negative repercussions amabi kakhulu lokhu makukuthi kungenzwa ngalo ukuthi abaholi i-government ayiwaholisi ngoba i-government ile kule shutdown ekhozwe ngama-Republicans. So angiboni bethatha i-chance efana laleyo ngoba kuzongaba affecta kakhulu uma kuza ama-election ka-2022.
Udaba lesikwelete seMelika lesi esingena kumatrillioni lamatrillioni kayisilo daba olumele eluphathe kubi izizalwane zaleli lizwe na ngendlela amaRepublicans athi aphatheke kubi ngayo.
Isikwelete vele esikhathini esiningi sonke siyazi ukuthi isikwelete akusiyonto enhle, into kumele ukuthi ngabe iyakontrolwa. Iproblem esilayo yiyona leyo ukuthi ama-Republican bona mawukuthi bakhuphula i-debt ceiling le abakuboni konke khona lokhu asebekubona manje. Bayikhuphula ngespeedi benganakelele ngoba ungakhangelisisa every time i-debt ye-America ikhuphuka kakhulu ma kuyiwa ama-Republican asembusweni. Ma ukhangelisisa ukuyela ngasemuva i-fiscal discipline, lokhu esikubiza i-fiscal discipline, ama-Republican mina ngibona engelawo ngoba bona they do izinto based on partisan lines. Ma kuyikuthi ngama-Democrats afuna ukukhuphula i-debt ceiling bayakhononda, kodwa ma kuyikuthi yiwo asembusweni bayakuvumela. So balama double standards. Isizwe yesi kumele sicomplain ma kukuthi isikwelede lezi azisebenzi ukuncedisa ukuthuthukisa umkhonomi lokucreate imisebenzi lokukhuphula imiholo yabantu ukwenzela ukuthi abantu babe le standard of living ephucukileyo. So yes, of course, ma kukuthi imali yakhona igcina inothisa abavele sebenothile kuyiproblem kakhulu lo, and kumele ukuthi isikwelede lesi sona sehle, and I'm sure ukuthi yinto ekhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi uhulumende kumele abe proactive ngakho lo.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe. Sizigqibe ngebezihamba phambili. Unkosikazi Grace Mgabe usekweze amaphepha emthethwandaba we-High Court ephikisa isinqumo sokuthi amathambo omkakhe agejwe ayengcwatshwa e-National Heroes Acre eHarare. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lweWorld Teachers Day ngesikhathi ababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukucitsha kwenkundla zokuxhumana ezibalisa iFacebook, iWhatsApp kanye leInstagram izolo kuthiye izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe zingasenelisi ukukhulumisana. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.